Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report lay iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani.
Ikomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana beMDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa, okuyinto ethi kumele iphenywe ngamapolisa.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament kodwa kwiSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6 kwabahlanu noma bayisithupha mbona bafikile eSenate.
Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDC lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele ePhalamende. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabazinkulungwane phose ezimbili abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Luthi njalo abantu asebehlolwela umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,589. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile balitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 324,489 njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ithi uphenyo esilwenzile luveza sobala ukuthi ngempela iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa umeli weHarare West edalele ePhalamende unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri kanye loNetsai Maroba bathunjwa bahlukuluzwa kakubi ngendlela ehlisa isithunzi. Embikweni wethu leizolo ntambama, iZimbabwe Human Rights Commission ichothoze amapolisa isithi kumele achiyane lokwephula amalungelo oluntu, njalo ithe kumele adingisise udaba lolu kabanzi ukuze kubotshwe labo abathumba abathathu laba. Ikomishini le ithe okwenzakala kumamombe labanye bakhe yikwephula amalungelo abo kanye lesisekelo sombuso. Yengeze yathi kwakungamelanga bahlukuluzwe lanxa bengabe bephula umthetho ngokutshengisela ngesikhathi iningi likhuthazwa ukuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ikomishini le ithe kumele idale lePhalamende liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe bethe bahlukuluzwa ngabezomvikela. Ithe njalo kumele uhulumende asayine umthetho wamazwe omhlaba onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-UN Convention Against Torture. Umbiko walikomishini uza ngesikhathi umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe esithi selaye usikomishi wamapolisa ukuthi aphenye udaba lolu kabanzi. Uza njalo ngesikhathi ezinye iziphathamandla zikahulumende zisala ukuthi uMamombe labanye bakhe bathathwa ezandleni zamapolisa. Aye babophile bayatshaywa njalo badlwengulwa ngabantu ababehlomile. Bathi njalo badliswa ingcekeza yomuntu banathiswa lomchemo. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission lo sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana abekezela madumafuzwayo.
Yeah, I think i-report leyi sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabojohana mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumente and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report leyi iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapholisa donse siyalikhuluma kwawo abajohana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo. So yona izabuya iphakathi laphakathi yiyeza siphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bathaka kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Amapholisa angaqinisa ukudingisisa kwawo sokulandela inkuthazo yali commission.
Okokuthi amapholisa adingisa sise athole okuningi ngendaba le kunzima ngoba already siyabona ukuthi amapholisa alesandla endabeni le ngoba abantu laba bathathwa ngamapholisa ku-roadblock imota yabo itholakala emapholiseni. So amapholisa kwaso ukuthi bona bazi-investigate futhi okuthi ezethi into enzima plus iminyaka yonke le eminingi eyadlulayo okulabantu ababdakthwayo abayenziwayo indaba zangona ziphelela khonapho ukuthini amapholisa aza-investigate akaze kube le-investigation eyaphumayo yatsho ukuthi exactly kwahamba njani kubo bonke uyele muva kunokubona bayana ulandele oTsamaro ulandele oGonyeti ulandele oMagombeyi usaza khona ngapha labo bonke abanye beminyaka leminyaka eyadlulayo i-issue yangikhona iphelele ukuthi amapholisa aza-investigator and ungathiwa amapholisa aza-investigator kugcina khona lapha ama-investigations angikhona abuyi. So angiboni sikuthi into ezancele ezaphumelela le emapholiseni.
Uyavumelana yini lokumonyethwe lugwalo lolu olwethulwe yi-commission le ukuthi ngempela abathathu laba bahluku njalo konke khonoko abakukhulumayo kungabe kuliqiniso njengoba sibona abanye besithi mhlawumbe yikuzenzisa nje.
Indaba le iqalise ekuqaliseni inzima ukuthi umuntu angayithatha ithini ngoba kuyindaba le politiki phakathi kunokudoselana kusiyale kusiyale but nge-report esiphumile le eZimbabwe Human Rights Commission mina ngiyavumelana layo. Indaba babayibeka icace exactly isisivulela amehlo sonke ukuthi kuthi omama laba yiyo kanye into eyenzakala kubo le. So and ayilasizathu iZimbabwe Human Rights Commission eyokuthi ikhuluma amanga ngoba i-commission enkulu ku-human rights eZimbabwe esiyithembile xa yona ingakhuluma amanga izabe sithi ilizwe lisanga. So ayilasizathu sokuthi itshele ilizwe amanga. Ngakho mina ngiyathemba ukuthi lokho abakubhalele yikho kanye okwenzakalayo kubo mama laba. Omama laba badlwengulwa baphathwa kubi kakhulu osokukhulu ukuthi kudingiswa ukuthi beqede ukuthathwa ngamapholisa. Amapholisa abasanga umuntu abathathayo ngubani wabasanga yiko sokumele kudingise but ukuthi badlengulwa bayenziwane zonke izinto ezilihlazo esilibonayo sesizibalala ku-Human Rights Commission report. Mina ngiyazivuma kasibili ngiyazithenga omama laba balimazwa kakhulu.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi iqembu lezanu PF likubone kungamanga lokho okwenzakeleyo. Iqiniso yikuthi kwenzakele bathunjiwe omama bayatshaywa baya kwenziwa zonke lezi zinto abazibalayo. IZANU PF ilandula yonke into, kiyo kungamanga ukuthi kwakuba legugurawundi, ukuthi kwakwafa abantu, kuyo kungamanga ukuthi izwe lidilikile, izinto ziyadula, umnotho kawusekho, kungamanga ukuthi imigwaqo igcwele amagodi, izikolo kazisebenzi kahle, izibhedlela zisebenzi kahle, kiyo kungamanga ukuthi siphakathi kosizi, siphakathi kwendlala njengelizwe, kungamanga konke lokho. So ke kakumangalisa ukuthi balandule layo nale ngokuba babusa ngokulandula yonke into esegcekeni. Okusegcekeni ukuthi bahlukunyeziwe, baphathwe kabo mama, into engamukelekanga emhlabeni yonale.
Amapholisa ubona eluphenya kuhle yini lolu daba kuphuma iqiniso njengokukhuthaza kwekomishinile?
Akulalutho oluzakwenziwa ngamapholisa, azadlala nje bhodabhode athi sesiqedile kasitholanga cala, akakula muntu olecala. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa esesihlalelayo iminyaka engaka ngikhona engenza into entsha namhlanje. Yebo kambe iZimbabwe Human Rights Commission konke ethi kwenziwe kufanele kwenziwe ngokuba iconstitution yelizwe ithi lokho eyabisithi kwenziwe kumele kwenziwe. Kodwa siyakwazi nje ukuthi amapholisa azabhodabhoda, abambe lokhana yekele, abambe lokhana yekele. Angithi yibo vela basolelwa ukuthi benze wona la amanyala lawa ukulinyazwa kwabantu. Lanxa ngabe kungama-CIO kumbe kuyi-army kuyabe kufanana, akulanto abazayenza ukuthi bacwaningisise baphume lalokho okwenzakeleyo okuliqiniso. Bazadlala ngabantu nje. Kodwa ke hayi, iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukuthi ithi kabakuhlole lokho.
I-commission le ithi idale leparlamente kumele liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela. Uthini ngalokho?
Emazweni wonke ahlonipha amalungelo abantu kuba logatsha oluyilo olwelusa laba abaphethe izikhali abalamandla kubopha amapholisa intelligence le army. Akulandlela yokuthi kuthiwe bona bazazelusa bathi beyibe abatshaya abantu buye ekhalaza kibo. Uthi ungahlutshwa ngamapholisa ubuye eripota emapholiseni, uhlutshwe yi-army eripota ku-army, uhlutshwe ngama-CIO eripota kuma-CIO. Akulanto esebenzayo njengaleyo, ukudlala nje. Ngakho-ke ungakhangela e-South Africa komakhelwane lapha bale-IPD ekhangela ukuthi amapholisa asebenza kahle ngendlela efaneleyo, ukuthi nxa ngabule sikhalazo uyebika kiyo ibe yiye investigator amapholisa. Amapholisa lamasosha lama-CIO angeke bazi investigate, kuyabe kuyikudlala lokho. Ngakho ke Human Rights Commission iqondile ukuthi kumele kwathi ugatsha oluzimeleyo owabantu abazakhalaza khona lube yilo lwalusa ukusebenza kwalabo abaphethe izikhali, amapholisa, ama-CIO le-army.
Ithi njalo ikhomishini le uhulumende kumele asayine umthetho we-United Nations onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-Convention Against Torture. Ubona kusenzeka lokho?
Angeke uhulumende weZimbabwe ayisayine i-convention against torture. Uphila ngetorture, udla ngetorture, uhlezi esihlalweni ngetorture. Kudala kwakhulunywa ngale ndaba ukuthi ayisayine selokhu yaba khona i-convention against torture ukuthi kangene uhulumende weZimbabwe avikele amalungelo abantu. Khona nguhulumende onjani ozacelwe ukuthi ayekele ukuthotha abantu abayizizalwane zelizwe lakhe? Into engaqondanga leyo. Kodwa nje iyakhuluma iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukusho kanjalo, kodwa kabasoze bakwenze ngokuba impilo yabo yonke baphila ngokuthotha abantu. Lanxa bengavuka bewusayinilele lowo mthetho, leyo convention against torture, angeke bayilandele njengoba vele bengalandeli iconstitution yeZimbabwe, bengalandeli imithetho yeZimbabwe. Vele nxa kungela rule of law elizweni, ungaze usayine imithetho yomhlaba, kuza vele futhi kube lawless kunjalo, wenze umathanda ungayilandeli leyo convention against torture.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDC lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edale lephalamende. Lolu daba belumele luthethwe ngomvulo kodwa lwasuka lwadluliselwa phambili. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance amane ngumkhokheli we-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe kumaviki amabili edluleyo. EMDC Alliance yasola kakhulu lokhu isithi uMakhupe kalalo ilungelo lokuxotshisa amalunga ayo eParliamente. Yasinquma ukuthi sizakhalala ukwenza yonke imisebenzi elokwenza laleli dale. Lanxa amalunga eMDC Alliance amaningi engasayi eParliamente, izolo kuhambe ilunga elilodwa uNkosikazi Winnie Kankuni, kwathi kudalele Senate kwahamba abayisithupha abagoqela umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi kanye lomnumzana Elias Mutsuri. Bona asebaxotshwa kweMDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phokeni.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament, kodwa kuSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6, kwabahlanu noma bayisithupha mbona bafikile eSenate. Kutsho ukuthi-ke i-National Council izohlala-ke ikwazi ukuthi irisponde kanjani. Angithi ikhulumile nabo ukuthi hhayi wozani eParliament, uma lingaze eParliament sizolirikhola. Kutsho ukuthi sebevumile ukuthi hhayi abanandaba bangarikholwa. So uzobona ukuthi i-National Council yathi ikhuluma yaphi izobheka each case on its merit, case by case basis, ngoba ezithi basikwazi ukuthi okwenza bangafiki kuyini, abanye bangaba nama-reasons avalid. So sisalinde lokho nje sizohlala sizifola up sizwe ukuthi inkinga ingabe ibe kuphi.
Kodwa sizwa kuthiwa umthethwandaba uthe wona udaba lolu olokurikholwa kwamalunga edalele eParliamente kalumiswe kusahluzwa indaba le isikhalazo esalethwa emthethwandaba ngabe ebandla labo uChamisa.
Isinqumo sokuthi sisima kwama-records sithethwe yithi ngoba sithe hayi siyakwazi sizoyiwina le ndaba ecourt sizoma ngakho lokho, ngoba asikho vindictive ngesilungu, asikho ukuthi sithi sifuna ukuzwisa abantu ubuhlungu ngokubazisa, hayi sizoncengisana nabo sibabonise ukuthi kuqakatheke kangangani ukuthi basebenzisane nomhlangano wabo.
Khona kuliqiniso na ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uyakhulumisana lomnumzana Chamisa bendawonye lomnumzana Monzora?
Angazi, kodwa ngabe ngikubhekele ukuthi kuyenzeke lokho, ngoba antuyazi ukuthi umama uKhuphe ngu-acting president, ubaba uChamisa u-national executive member. Kudala sisebenza naye ubaba uChamisa, so kungabe kungamangazi ukuthi sixoxisane naye. Kabe kuyinto enhle kakhulu.
Bona amalunga edalela eParliamente akucele labo uChamisa akhona yini akhulumisana lana?
Yebo, kodwa phela angithi yabona isonto engisingayikhuluma emfakazweni ngoba kuyasofana nokunegotiate nge-megaphone. Ye, bakhona bakhulumisana nathi ukuthi ha hayi siyayibona ukuthi indaba le yahamba kabi, kwakungamelanga ukuthi kwenzeke ngendlela okwenzeka ngakhona, manje singayilungisa kanjani ngoba selilonke nje sizama ukuthi sibone ukuthi umhlangano singawuhlanganisa kanjani. Ngokuthi phela umhlangano wena lo ungaze unake manje ma sihlukene sinje eParliament, even yena uChamisa ma ungaya before the judgment wayengelayo i-130 yayicitha ile i-130 angithi yabona. So manje akukho nto ongayenza, akukho mthetho ongawutshintsha, akukho mthetho ongawufaka, libancane ngabo. So indaba yokwehlukana ayisizi le nto le, kube lokhu yenzeke ngesilunga lakubiza lethi fragmentation, akusizi konke lo. Uqakathekile ukuthi ma singamaqembu aphikisayo sizame ukuthi sihlangane sibhekane negovernment ebusayo, sibone ukuthi singayithakula kanjani ukuthi sifake ama-programs ethu azokwenza ukuthi umphakathi uqhubeke uhleli kahle, ube nenhlalakahle yembala.
Umnumzana Khaliphani Phokeni yisikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulamapholisa ayisikhombisa abotshiweyo eGweru esetheswa icala lokudinga ukufumbathiswa ngabantu ababe bebotshelwe ukwephula imithetho ephathelane lokuvalwa kwelizwe, abagoqela abamabhawa kanye labezitolo. Amapholisa la amiswe emthethwandaba izolo njalo akhululwe ngemali yesibambi. So Inkundla yezimlife.com yona ithi inhlanganiso emela ababalisi ezimta isisoleka kakhulu imizamo kahulumende yokuvula izikolo. Isithi inyathelo leli lilakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Studio 7, uThulani Ndlovu lapha eGoli.
Abe ngicela ukubuzwa abathi khona uMakhuphe usihloma kuzanu.
Mina kwelami side bengakaboni ngaleyo ndlela. Angazi noma mhlawumbe mina ngilahlekileyo. Usihloma kanjani kuzanu? Bathini ngonkomo owasihloma kuzanu ilanga libalele? Ngoba unkomo ngendlela embona ngayo kwakuyizaphu. Unkomo kwakuyizaphu wasisa kuzanu. Saba yizanu from kunkomo.
So uMakhuphe ukuthi usihloma kuzanu usihloma ngayiphi indlela?
Mhlawumbe bengake bathi ukungichazela ngokuthi uMakhuphe mbona nje kuyi-MDCT but bengakezwa ukuthi usihloma kanjani kuzanu. Kodwa ngikubona sengathi abantu bayithatha ngokuthi uMakhuphe usihloma kuzanu, usihloma kuzanu njani? Ngoba mina angazi kumbeni ime ngirongo.
Bala uPompo bengikhuluma nendi ayi ngapha emaphandleni asilawo imsakazo ama radio ama television ukuba silalele. Mina ngingobhala uPompo asikwazi ukuthi sizabhala njani. Besithola uhulumende sibone iPlanetville ethatha amanyathelo anzima ukuba sibone iPlant sizabhala njani. Ngoba nje ngiwuPompo nje asikwazi ukuthi sizabhala ndabo Grade 7 apha khona hala sila ama radio noma ekhona ama radio ama data okuthenga okubhala ku WhatsApp sasingelayo ama imali ngoba data la viviza 10 pond lale 10 pond zawusingelayo. Ngise plan to mina ngobhala uphomponi uthathi sikho esicela uhulumende sathela amanyathelo.
Baphathi inhlelo beStudio 7 ngitsho labalaleli liyabingelelwa nguNcube. Into ebengizama ukuthi ngiyikhangele lami ngenza i-analysis yami ngedwa lapha yikuthi ungathi uyakhangela le into yama-adaptions. Akuso into yayizolwa, akuso into yevike epheleleyo. Into leyo ungayikhangela from 1980. We lost ama-parents, we lost abangane, we lost so many people. Behamba the same way yona lo ohamba ngayo uDzamara la yena ale same way ade uhambe ngayo amantombazana le. Uma uminister lo esithi abantu bathanda laba bantu benza izinto ngoba befuna ukuattracta amazwe angaphetheya, kambe utsho ukuthi bonke laba bantu abanyamalala ngesikhathi segugurahunde babekuthanda yini kumbe bazinyamalalisa la befuna ukuattracta i-attention yabo-America? Ama-bodies abantu wonke la kubobhalakho emgodini, kambe labo utsho ukuthi bazewisele emgodini befuna uku-attracta nje kumbe befuna ukungcwalisa ilizwe laseZimbabwe kuyini? Kambe na sikhangele ubabunkala unkala amazwi abamzwa labemthatha amazwi akhulumayo wathi macomrade kathi sokutheli macomrade ukubangwane yini macomrade? Kambe utsho ukuthi laye wayezithatha unkala laye wayefuna ukuthi azidisapise. Kusuka lapho ababanjwayo kumbe abadotshwayo ngobani okwathiwa yibo abaginya unkala? Le into abake beyinanzelele ngeliso elikhulu le. Le into yokuthi bahlale befuna ukucatha ngomuno, one day is one day, iqiniso lizavela. Sikhangele ivili lomnumzana yenalo umntodi wakhona lowo emalangeni okuye wathi impilo yakhe isengozini. Ubesithi impilo yakhe isengozini kubani ethi ucele ukukhulekelwa? Kade esinamhlanje sokuadapta amantombazana laba sokuthiwa ngabantu abathanda izinto zokudlala, ngabantu abathanda ukulingisa, ngabalingisi. Kambe ukhona umuntu ongazilingisa ngokuthi azithatha egangeni ayehluzulwa enze sonke lesi sihluko esikhona na? Sengisitsho yena nopresident okhona uphume ngomngcele waseMozambique waphuma lapha sokuyiphansi phezulu ethi impilo yakhe isengozini, ubalekela ama-state agent security. So kahle kahle lapha igame bani ledlalwa la? The same minister uthi yena impilo yakho isengozini, ngicela ukukhulekela. The same president wayekhona nguye waphuma eliboda jumper ebaleka esebalekela wona ama-state agent security. Shuwa kodwa 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 kwenzakalani, kuhamba njani? Sicela impendulo sibe kwazi ukuthi kanti okudla abantu vele kuyini. Salahlekelwa yizihlobo from ama-1980s, kambe labo ngaba befuna uku-attracta yini amazwe ase-Europe ukuthi bangcolisa ilizwe lasezimbabwe yini? Ngisho le mzimba yonke le egcwele emgodini
yini kambe ngabantu yini bonke laba abengoso mahlaya befuna ukulingisa nje ukuthi bagcwele izwe leZimbabwe na ngicela impendulo kini la kuye yena lo minister entweni zonke lezi engizibuzayo ngiyabonga
Nani Gostito 7 ngikhuluma lo mathema lokhulisana mathema nsehabroni lapha endaweni okuthiwa kusefubu hayi lockdown isithwalise nzima lapha indlala isisibulile okunye okumangalisayo ngapha ekusana baholisa ukudla abantu balapha banika ukudla thina ama-foreigner sinika ukudla njalo sile problem enkulu lapha amaphilisi siwathola nzima abanye besithembele besithunyezele emabhasini so amabhuku asilawo lapha ukuthi sikwanise ukuthi sithathe ezibhedlela so kunzima basinika wona layo 1 week 2 weeks asithwele nzima emsebenzi sesiphelele emsebenzi thina abanye siyasisebenza singabantu abayenza i-contraction kuvalekile kumnyama phambili asazi ukuthi senzi ngiyabonga bo-studio 7 basakazi abahle abasilethela izindaba ezinhle ezimnandi libe losuku oluhle
boge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Zingene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi izikolo zakulelo lizwe ebezivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus zizaqala ukuvulwa ngenyanga ezayo mhlaka 1. Kodwa uthi o-grade 7 labo-grade 12 yibo abazavula kuqala. Ababalisi kumele babe sebebuyelile ezikolo mhlaka 25 kulinyanga. Iziphathamandla zakwele Egypt zona zithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi amabili ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufunyanwe abantu abaningi kangaka kwele Egypt ngelanga elilodwa belomkhuhlane lo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus selikhuphukile laya ku-93,500. Asebebanjwe yilo mkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abaphezu kwenkulungwane elamakhulu amahlanu 1,500. Halakithi lelo ukolite ehlabela kamnandi lapho ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. Ngokunjalo likomishini ithi amapolisa kumele aphenye lolu daba kubotshwe labo abenza lokhu. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDCT lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele ephalamende. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lilokho likumajumi amane lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngu-Fast 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.